Siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba ulamukela emweni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abexuku elifuna ukubumba ibandla elizathiwa People First balandula imbiko ethi sebelobise ngokusemthethweni ibandla leli.
Kuda njalo sila siyabonga uyini njalo ke singamagorilla fighters.
Ukumanyana kwamabandla kuzaphathisani silengxoxo lengcwethi kwezombusazwe.
Gabusela themba ithemba vele yalisekho lokuthi kanti yena imali yakhona iyabuya nini.
Uhulumende elokhu engazi ukuthi uzabhadala nini izisebenzi iholo lebonus khona sekulembiko ethi ilanga leholo lenyanga ezayo alisazakali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abexuku elifuna ukubumba ibandla elizathiwa People First balandula imbiko ethi sebelobise ngokusemthethweni ibandla leli. Imbiko ebigcwele ebulenjini be-internet ibisithi leli bandla selilobise kugatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission. Sibuze isikhulumeli sexukuleli uMnumzana Rugare Gumbo ukuthi limbiko ingaba iliqiniso na.
Hayi, ngiyamanga lawo. Izinto ze-CIO ukukonfuse izinto lokucela ukukhambela amanga. Akuna nto enjalo, mayathi senza anti sizaphuma salitshela kudala ukuthi anqathila sesilotsha or manqathe sirejesta salitshela ukuthi sirejestile ngasikhathi wami salitshela ukuthi ilotshi zaba khona nini and so on. So lawa ngamanga
khona kodwa kusesekhatshana yini ukuthi libumbe lilontshe iparty.
Hayi, sesesidali zibile sesiseduzane so lina lingahlupheki. Ngizabuya ngamalanga alutshwana abuyayo khona kuthina sizalungisa. First of all, siyarejista. Secondly, sizalilaunch. Silwa nge-constitution yethu. Siphelile. Amaloya adenzi last thing. So, akula mfupho. Into eyenzakala ukuthi khona laba abantu because that as now as you can see bayalwa among themselves. Bafuna ukukhonfuse isimpilo nokuphila. So, lie go out of their way kamba manga. Kodwa hayi akuna.
Ye, imbiko sizwile ngethi kuthiwa kade selihlupheka ngokubana liyenze imhlangano ngoba iyabe iyenzwa inhlanganiso engarejistwanga.
Kuda njalo sila siyabonga uyini njalo ke kwazile. Sina singamagorilla fighters. Sithi sizayenza i-conventional sina singahambe ngomhlangano. So there is no reason, for you to worry about it because it's a lie.
Leso ke isikhulumeli sexuku elifuna ukubumba ibandla elizathiwa People First uMnumzana Rugare Gumbo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukumanyana kwamabandla kuzaphathisani kukhetho oluzayo. Sokulamabandla athi afuna ukumanyana phambilini kokhetho afana lele People's Democratic Party lamanye. Kuzokuthi ngakwelinye icele ibandla le-MDCT lalo lithi lifuna ukumanyana lamanye amabandla. Kodwa osekudide ingqondo abaningi ukuthi amabandla omabili alobudlelwano bengwelenja. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazi omnumzana Rejoice Ngwenya saqala ngokumbuza ukuthi kungaphathisani ukumanyana lokhu.
Njengingazi ukuthi nxa kuthiwa khona abathi bona basezamanyane netangira ezayibesitshwana ngoba ungazinanzelele umanyano kumbe ama-coalitions amaningi e-Afrika aletha abantu bonke omongameli bonke abogonda lezokukhipha uhulumende wobudlwangudlwangu kuthi ukuthi kanje umuntu wonke othina ulophawu lenjongo yokukhipha umgabe lezano P.F. ufanele abe lelo thando lesifiso ukuthi ahlangane nabanye. So lokhu kuze ukuthi umuntu izabe sigcine sithi na ngifuna ukuba lelo lomanyana ngiyikwashi kodwa asoze ngikwale ngibele ikwashi lozibani kayike isoze isebenze ngoba iyabe isinyathela mpande.
Siyabona kwamanye amazwe ukubana ama-coalition indlela asebenza ngawo yikuthi inkokheli yamabandla atshiyeneyo iqhubeka ilokhu iyinkokheli. Kodwa-ke sesike sezwa kufaniselwa lapho ukubana babe befuna ukuthi kudilizwe amabandla kubunjwe lilodwa. Wena ubona ungani indlela engcono yama-coalition ngeyiphi?
Into khona ukuthi kulama-coalition atshiyeneyo. Kule singathi khona ama-coalition okhethu ama-electoral coalition okuthi nje liyahlangana lingamabandla silivumela nokuthi singahlangana kungasethi sesincintisa abazancintisa kwamanye ama-coalition ngobani ongaba ngu-president ngubani uhamba kanjalo sothiwa le coalition okuthi seliqala ibelitsha okwakhathesi ngumzala akunasikhathi sokuqala elinye iqembu elitsha ngoba vele amaqembu akhona ama-ideologies akhona atshiyene. So kufanele ukuthi abathi behlangane nje lokhu ukuthi nxa sesihlangana ozaba ngumongameli ngubani kuyabe sekwama-structures akhona ngoba nxa kungade kuthiwa ama-structures ngaphandle kuba yi-coalition ethithi nesikiwa i-coalition of the elite kodwa kuqakathekile ukuthi abantu abafuna ukuhlanga abahlanganayo bathiye amabhashi lengwane ezezikhundla ngaphandle ukwenzela ukuthi uma bekhuluma bekhuluma bengabantu abalingileyo. Umbono wami loyo.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umende elokhu engazi ukuthi uzabhadala nini izisebenzi iholo lebonus khona njalo sekulembiko ethi ilanga leholo elenyanga ezayo alazakali. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yesadala njalo mdla ka-6 Januwari. So umhlangano lo nxa sikhuluma lohulumende athi sabona ukuthi nxa ilanga lelo lifika kulapho esizakuza khona impumela ukuthi kukhona ukuthi bazabhadala nini ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi bayabe belokho bekhuluma besithi bazabhadala bazabhadala kodwa abakhulumi ukuthi bazabhadala. So nxa thina singena umhlangano lo into esizabe siyidingayo yikuthi basitshele ukuthi sebelungisile na amalanga okuthi kubhadale. Nxa sikhangele khathesi ngasisakwazi ukuthi izini ama-pay day ka-February anjani ngoba ama-payslip abuye engabhalanga lutho. So into esiyidingayo-ke yukuthi kabakubhale kube sobala umuntu wonke abekwazi ukuthi kanti lawo ama-pay day lawa azabuya nini February, March sisiya phambili. Njalo basitshele ukuthi ibonus yangikhona bazayibhadala nini. So yinto eqakathekileyo. So sesimelele-ke lo umhlangano ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi impumela yalokho abakulungisayo kuyabe kuyini. So sikhuluma nje abantu bathwele nzima kabakwazi sebelokho bemelele kodwa kakusela themba ithemba vele kalisekho lokuthi kanti yena imali yakhona iyabuya nini.
Kanti ukuthi lingabi kwazi amalanga okuhola kungatshengisa na ukuthi uhulumende kala mali?
Basifuna ukuthi sigijime ukuthi sitsho njalo. Thina okwethu thina vele sidinga ukuthi nxa-ke khuluma ukuthi bayabhadala kutho ukuthi imali kanayo. So-ke nxa-ke kuthe kuphuze ukuthi kubhadale angifuni ukuthi mina ngibaphendulele kumele ukuthi bazikhulumele bodwa. Thina esikudingayo esiyabe silokho sikukhuluma-ke yukuthi kabayekele ukuyenza khonokho. Abantu abasebenza okwezimali, abantu abafanisa ukuthi bangahlala phansi babamba ama-calculator abo bayakwazi ukuthi lokhu sizakuyenza nini. Into esiyifunayo-ke ukuthi bona bayenze umsebenzi lowo siyakwazi ukuthi bayawuyenza kuhle kakhulu baphume lamalanga amalanga abazawalandelayo.
Alo-ke ngumnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyeZimbabwe Teachers Association iZIMTA ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Beatrice Ngwenya. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eHarare, e-Combined Harare Residents Association, yena osixoxela ngodubo ababhekane lalo kulelo dolobho, ikakhulu ukungabuthwa kwengcekeza ngapho lezulu lisina. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu dadewethu. Sesithwale nzima njengama-residents, izulu liyana, ama-potholes, siyaswela ukubana i-budget eyabifakwe kuma-councillors per ward ukuthi bathuthumise indawo yabo bazifaka ngaphi, nokubana akulanto esibonayo, ama-potholes asesithwalisa nzima, imota zihamba vele zithayelela phakathi kwema-potholes. Sithi kunjalo-ke ingcekeza idoti, sisinawe uyayazi ukuthi idoti kayilunganga kahle. Abantwana abancane batholakala bedlalela phezulu kweziqinti zengcekeza okuyabe kungafanelanga, ngobani abantwana impilakahle yabo kumele ikhangeleke. Thina njengama-residents siyabuza, thina sisithi njobana singeqisi izimali esizikhiphayo monthly kubo-kansila ngale, nxa bengakhiphi ingcekeza ukhansila kuthoni khonoku, ngobana thina sikhiphe izimali zethu nyanga zonke. Si-expect ukuthi idoti yonke yabe sibutheni ikhithwe. Sithwele nzima njengakimi-ke eGlenview babuye bazokhipha ingcekeza namhla emasakeni, kodwa izakhamizi kade sezidiniwe ngokuthola amabhini phandle, bagcina sebefaka izinqumbi kuloba yiphi indawo. Impilakahle kayivumelani lalokhu. Sithwele nzima ukuthi uphuma phandle akuhambi kahle dadewethu.
Abantwana badlalela ngaphi?
Kuqondakele ukuthi abantwana baya kuma-open spaces. Ama-open spaces isengama-dumping sites, especially e-high density. Ngani kuyikuthi azibonela wedwa ngompikisa, ubuyahamba uzikhangelela wedwa, ubona iqobo ukuthi evitoyi liqinisa ingcekeza igcwele indawo zonke. So abantwana bagcina sebedlalela endaweni ezinjengaleziyana lapho okutholakala khona ingcekeza ezingaqondakaliyo, ama-used condoms, ama-pampers, ingcekeza yingcekeza dadewethu. Abantwana bagcina sebesiyadlalela endaweni ezithize ezinjengaleziya. So thina njengama-residents kumbe njengabomama akusikhathi kahle, ngoba umbuzo wokuqala ngokuthi phoke imali esiyikhiphayo nyanga zonke, yabona. Thina njengama-residents we lobby ukuthi every resident should go and pay out their bills and clear. So nxa sesibona ukuthi thina ama-residents ayabhadala kodwa izibi azikhitshwa, akusihambi kahle.
Nxa likhuluma leziphathamandla zekhansili zona zithini? Ngoba isikhathi esiningi bajayele ukuthi izakhamizi yizo ezingabhadaliyo imfanelo zazo kukhansili, okwenza beswele imali yokuthi balungisise lolu dubo.
Udubo yikubana ma bengayi-prioritize indaba ka-delivery dadewethu, nemali yabo ma sebekhipha isiqinti abayi kuzofaka imali yokukhipha ingcekeza. Angithi thina nxa sithunyezelwe amabhili bayatsho bayabhala ukuthi le nge-refuse, le ngeyani. Nxa besithi into ekhona ikubana thina ama-residency asibhadali, kangivumelani nakho khonokho. Sekwaphuma emaphephandaweni okanye ngineni ukuthi abantu bakakhansila kabamaneji kuhle imali zikazulu, bethuna besezidlela siyo, ngakho-ke bengasakwanisi nokukhipha izibi eziyabe zikhona ngenxa ye-corruption. Kusegcekeni lokhu, nxa abantu bekhipha imali, i-service yabo kayizuzi. Simple. dadwethu. Pa i-transparency yiyo engekho. Ngobana nani khona, uma usendlele budget yakho, uyazi ukuthi le mali ezabhadala i-rent, leza hambisa umntwana isikolo, leza yenza lokhu. Pho-ke eyabo i-budget ehambisa njani. Khangela-ke nemali esihlasebenzisayo, liyusa dadewethu kasozimdola. Iyusa kayitshintshi i-value. Umuntu ngiyotshintsha ukuthi ayisebenzise njani. Ngani kuthiwa yimali ethiwa namhla ivuke ingela value. Manje iyusa yimali ele-value dadewethu. Uma lo density kukhanya bayadopha izibi. Abantu abathwele nzima yithi abaningi bakhona esikhipha izimali eziningi emalokishini. Ubuningi bethu kutho ukuthi imali yethu iningi layo. Kodwa yithi futhi esithwele gadalala, yithi esithwele nzima dadewethu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Beatrice Ngwenya isiphathamandla senhlanganiso yeCombined Harare Residents Association. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile ube lelanga elihle. Kwezemidlalo ukapteni weqembu lesizwe emdlalweni kakhilikithi u-Elton Chikumbura usechiye lesi sikhundla kodwa wathi uzaqhubeka elokhu edlalela leli qembu. UChikumbura uchiye lesi sikhundla ngesikhathi eleZimbabwe lidlala leqembu leBangladesh. Ingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe utshele uMavela Simhlanganya huye weStudio 7 ukuthi lesi sehlakalo sitshengisa okunengi okwenzakala kuqembu leli.
Kunzima kancane singananzelela sizathola ukubana iqembu belingadlali kakuhle. Esikhathini esiningi uma litshintsha ubukhokheli kuvamile ukubana labo abakhona labo abadlalayo babuye belokuthokoza okukhulu bebe sebedlala kakuhle. Sikhangelele ukubana yikho kuzayenzakala khona lokho, kodwa kumele sinanzelele njalo ukubana wona umdlalo we-cricket elizweni uvele ulenkinga zayo eziningi, okungatsho ukubana kuqakathekile ukubana iZimbabwe cricket ikhangele ingazakhangela isicoco sika-captain kuphela, kodwa ikhangele yonke nje igame ye-cricket ukuze bezame ukubana beyilungise. Abadlali abangathatha lo msebenzi baningi kakhulu. Kumele sikunanzelele ikubana abanye bazakuthi bafuna umdlalo le esingalokhu singakuthi experience. Abaningi bazakhangela ke uHamilton Masakaza, yena ogcine engu-captain khona le eBangladesh. Kodwa manje alo sikubhekisisa sizathola ukubana kungaba kuhle mhlawumbe ubana bedinge umdlalo omncane ozakuthi azame ukubana akhule leqembu leZimbabwe siya phambili. Abaningi bakhangelela ukuthi mhlawumbe umuntu onjengoRaza nguye ongathatha lesi sicoco abe ngu-captain.
Alo-ke bekungumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke sesigqiba uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Abexuku elifuna ukubumba ibandla elizathiwa People First balandula imbiko ethi sebelobise ngokusemthethweni ibandla leli. Ukumanyana kwamabandla kuzaphathisani. Sizwe njalo ukuthi uhulumende elokhu engazi ukuthi uzabhadala nini izisebenzi iholo lebonus, khona sekulembiko ethi ilanga leholo elenyanga ezayo alazakali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.